nanzelele kakhulu ukuthi ama mask ungani abantu belokhu bengawaqoqi njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobunengi babo i-social distancing ungani kaba inanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezililweni lokhu behamba ngobunengi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behluke ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebe efundisa abantu ngokuthi igciwane lokhu likhona. Kodwa ninanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa nithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa ninanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya abaningi bahlatshiwe ama-vaccination. Kwezinye indawo kwamanye amawadi afana le wadi yeChunga ngihambile ngathola ukuthi khona ama-vaccines yiwo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange-village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engibone angani iyashota kakhulu ngaphakathina kwe-constituents. Anzange ke nihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade ezama kwenye i-business center emanjolo nge-Friday, mbone amapholisa enforce ama-regulations wona lawo awakhona, but ukubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu.
Bona bakhona na eselizwile ukuthi bake balomkhuhlane lo kumbe asebetshiwe iwo umkhuhlane lo endaweni zakhona ngapho eBinga?
Ngitholile Chris imizi njengoba ngitshilo eyabivaliwe umuzi wonke, abantu belele, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana. Abantu abagulayo bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula i-COVID yona leyo, but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi le yi-COVID esigulayo, beyitsho lobuhlungu bayo. Kodwa ke uhlupho ukuthi kukhanyangana ama-testing kits awatholakali, anyila lapho engeke ngafika khona kwabalulu ukuthi ngizothiwa abantu bahambile bayatesta ukuthi betholakale ukuthi balayo yini i-COVID kumbe kabalayo. So akula ama-testing kits. Ngenxa yalokho ngifike kwenye iwadi asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe. Nithole kuthiwa khona no kulondoda obhubhileyo kazange gule, ube right, upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wasegula after 2 days wasedlula. So into engiyibonayo ukuthi kutsho ukuthi kukhona abantu abaningi abangabe bebulawa ngolumkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo.